Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezani PF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evillage alikukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu
isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwamabhai elections okudinga amakansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo
ukakaza ukuqalisa ngoba akukakhethwa amakandidate kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umtshutshisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phana iyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa izolo ancitshe imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapholisa athi amukela incwadi ye Crisis esicelo sokutshengisela mhlazi ku 5 kuyona le inyanga. Kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledalele parlamente akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Isiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulokhetho lwamabhai elections okudinga amakansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolu khetho begcwalisisa izikhundla ezachiwa ngokansila bezanu PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolu khetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla lezanu PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezani PF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evillage alikukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbo, bathenga abantu ngokudla, bathenga nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC elikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa. Siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso. ngaso.
Ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani?
Msakazi, thina njengebandla le CCC silendlela entsha yokwenza izinto, mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasenza ngayo siselibandla esasilibiza ukuthi CMDC. Okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi community candidate. Umuntu ofuna ukumela ibandla lethu ele CCC aso umuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla, umuntu oyabe emele isigaba ikwasithi community candidate. Leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu MP kumbe ngu council kufuze abe umuntu wabantu. Yikho okuqakathekileyo njalo la ma candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe umuntu wabantu, abe umuntu osuka ebantwini. Abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko. Kulomama ongukandidate wethu kaward 16 ngumama ovele esuka ebantwini, ovele epatheke endaweni zentuthuko esigabeni, ovele engumuntu owaziwayo esigabeni. Kulobaba uEphraim Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni, uvele ngumuntu wabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlonitshwa ngabantu. Bonke ubaba babili ngoEphraim Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni, kungelani nokuba bebevele bengabantu abasebandleni balezikhundla thize abazibambile ebandleni. Siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidate kakhansela. Ikwesikwenzileyo msakazi.
Ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa?
Ubukhokheli silabo, ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli beCCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele. Silobaba uVice President uProfessor Walisimeni Ncube esileqiniso ukuba emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane, afinyelele ebulilimi ayekukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela. So ubukhokheli bukhona, asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela. Silabo ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzafuke bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty nimbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC kuba sithembisane uyiphume ehluko esizawudala masiqathanisa lo mzamo mbele kwenza kwezanu PF.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathabeleland South. Ubexoxa le-Studio 7 eseFilabusi. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa, kodwa njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho. Kusenjalo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo koBulawayo.
Ukakaza ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate. Kwakuthi ungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa. Babe wikho lokho nje umsebenzi yepati evele ikhona.
Sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures. Lingathi aweni koBulawayo khonapho aqinile yini?
Hayi, uqina. Zingake ngiyo ukuthi aqinile kumbe awikhi, kodwa ke siyeza lokho okumele kwenziwe. Kumele kwenziwe. Sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga. Njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election. Utsho ngomlomo ungazi into lezi ukuthi sihamba njani.
Abantu bayakhonona ukuthi hayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho. Ibona ingani ibandla lezanu PF lizanqoba yini kukhetho oluza? Sesikhangela isimo somnotho welizwe.
Lokho kumele umuntu ayebaapostoli abaprofeti ungakukwazi ukuthi kuyahamba kuthini. Sikubona sokwenzakele kuphela. Ufuna izanuse zihle zilitshele ukuthi hayi lina liyalala ngesisu laba ba wina laba ba okike lokho kuzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bonye ukuthi bafuna ukuya ngapi nanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani yibona sokuphoma ama-results kuphela
mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo Citizens Coalition for Change labo MDC
yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC akakutshela ukuthi uyavota kwavotela bani ngoba kusenhlizweni yakhe ahambe egqokile i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo enhlizweni yakhe ayisikho lokho sokubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani khona sithi kanti abantu sasikade sithi bakwesilabo kanti sokwehlule ngaphi enqele hayi sisisikatsho njalo ukuthi kade sibiza abantu umarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezano PF kobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo. Yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abanengi kakhulu abangakarejista ukuvota abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023 sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempila kahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zeMathebeleland South. Zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethu sela induna zethu lokhu kusitsho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obeqoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwe manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarabana basakazi bestudio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwamthwakazi. Ngizasihlala besola besola i-TCCC yafana lezanu PF. Ngokwazi kwami i-TCCC ayekaze iliphathe ilizwe. Ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi yafana lezanu PF ngoba ayekaze lithole lelo. Kwaye singayiniki nje i-one term. Sibona ukuthi abanashintsho bazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana lezanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi bezanu. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uChamisa wathatha amashona wasusa leyara lezwaletha kobulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami abantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama-branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha uholi baleyo ndawo. So obulawayo laphana masiwokuthi kugcwele amashona asingablemi umholi wephathi. Bo singablame umholi we-TCCC fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yibo abakhetha lowo muntu ukuthi abe yi-candidate. Asomholi we-party ongiyona oletha abantu lapha. Siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela. Even nasemakhaya ama-councillors esiphethwele emakhaya asuke khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba. Akusuki umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayiyenzeki leyo. Thina abantu emphakathini nje sikhetha labo bani. So lokho ukuthi kuthe uChamisa ngiyona suka la mashone ezwabeka lapha nokubula ezwafaka lapha nokubula asiloqiniso lelo bantu bakithi abantu afanele sibasole makuthi siyabasola asisole nina abaholi abakhona phana kobulawayo yiba babe faka labo bani. Ngiyabonga.
Salibonani bantu baka studio 7 lakanye labalale bonke nje. Ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkothe bunyameni. Ya lokumvula izala lezelo emathebelelende cange ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo. Ncange ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le. Thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye lento i-MRP wrong into eyenzayo. Hayi ayasidliswa ngathini kunanxa bedlisiwe bavotele uChamisa umbizani PF. Bechiyane vele umuntu vele engalingi vele ethi siyilokhu zeni MRP wrong kumbe ethi umthwakazi wrong. Hayi vele asifunda kukuzwa uStudio 7 athina zange sibagxeke vele khonapho.
Njani kuStudio 7? Hayi siziphilele sibili. Umnankagwa sesesaba sibili sesesaba ikwesithi abantu abalethi imbhobho bengeva kuzwe bengeva baba busisiso mbeni benzweni walethi imbhobho abalayo kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa manje ukuthi yalokhu ze athi amasotsha aphumanini lebadubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusuka le civil war wabantu bayesebebisela khathesana sebehlakaniphile vele uyesaba undodalwa uyesaba vele sephelelwe ukuthi ngamangala nje kwelinye nga kuthiwa ufaka isikotsho eHarare eTown ifaka isikotsho eTown kanti impopi zamanzi ke ifaka lesikotsho eTown ayixhegulela amadoda
ayibonani sayibonani maZimbabwe igama lami noWashington Mehlukanisincube kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but kunzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu oliphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo manje sithi sibungazane awukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha la owenzayo so sebemkhiphile bakhetha umongameli abone ukuthi engancedisa ilizwe. Khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona alukho phela nje akula lutho so kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then kwatholakala yona leyo nkululeko yakhulula abanye but abanye bengakhululeka so kuyinto ebuhlungu kakhulu. ngathi lati singamaZimbabwe singake sibambane sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphu mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzena ngoba ma kungawena yona le CCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iphumelele bazayo iRoba futhi.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele umsakazi wamomuhle. Ngibulise la kubalaleli bonke umsakazi. USijumba okhuluma umsakazi wami. Umsakazi uphu Ezra umsakazi akalamule ngale umsakazi ngale ngakugodlwayo ngale. Sizwa bethi kukhona othika, othika mtanda lawo sebehuquluza umnotho wakugodlwayo ngale, bathatha inkomo ngale, aphuthume ngale ngoba ha le nto yabo lena haya ngiboni sebenza mina ngingusijumba. Ayikho le nto yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba lazo le kudelela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo sika akaphuthumi eza lapho akaphuthumi usibanda lapho sifuna ukubona lokho kontolo cha bathi bawukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alivakhiphani okungashutwa ngamakamera bethi bakhipha ontokolo cha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho uphuthume khona kugodlwayo lapho uyebona kwenzakalani labo labantu laba hayi hambelanga ivunyelwe lento leyo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elesithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini. Siyabonga.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqwetha kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uformer press amboni. Ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale eWhite House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka, wayezibona ehlala, wayezibona ewinile, ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo. kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe usudliwe nxa esesuka laphana uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu nalokhu kuhambe emzini wami kungaya ngale akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono kukuti basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezo kazanga azilethe. Laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngaphi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngaphi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona. Ukubona njani wena lokho?
Lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump. Ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenge kakho. Lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka. Ngakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho. Kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoka kona ma Republicans asemsupporta. Interaction liyana enzakala e-White House. Ukuchaywa kwe-building liyana, kungenwa, kuchaywa amapolisa kusenziwa konke lokhu mhla ka 6 January. Bakubona njani bona? Bathi bona ku-right kono kuyana, wayezenza into e-right kunapha. Akulato e-right kunapha. Khona bona ngikhona kuzaphuma, anti kakukaphumi kathesi. Lo ngibona ngathi support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi konoku kukhwela konoku kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani. Ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America. Abantu abayi-majority bakhona bahlezi bathule bakhangele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika.
In my cups, tongue or something. XO, 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 XO. From the moment on, my baby girl, she be ready to go, to go, to go, to go. Straight to the dance floor, she working her body, she shaking her bum bum. I'm thanking the Lordy. Oh no, oh no, oh no. Tell me I'm not dreaming. Oh no, oh no. Oh, keep the drinks, I'm coming. I'm coming, yo, yo, yo. Bama keep on working, keep the drinks, I'm coming.
Usa la gana, wepa me. Ha bunza ki bala, wepa me. Usa lisa gana, wepa me. Ha bunga finka shiku, kisi wepa me.
Sebenza ngesikhathi ithina sivala amaphathi ayaza ama out imikhasi hamba nenazi kanye sabonayo and sibathela ngespice.
Big Naz sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancitha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele. isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.